Lokhu kwaziswe encwadini yabe ZCC abayithumele intatheli zindaba. Bethi kuqakathekile ukuthi ilizwe lithathe ithuba lokubonga okwenziwa zinhlanganiso ezitshiyeneyo elizweni. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Metropolitan Residence Forum, HAMREF, uMnumzana Marvelous Khumalo, uthi kuyinto ebajabulisayo ukubona ukuba bakhona ababuka ubuhle bemisebenzi abayenzayo.
Njengama-residence associations, siyathaba ukuthi bakhona abazimisele ukuma leqiniso besegcekeni. Lokhu kuyasithabisa kakhulu, kakhulu ukazi noma sibona ukuthi lokhu kuyenzekala esikhathini lapho uhulumende blema kumbe esithi bona ama-CSOs ayenza umsebenzi bethunywa ngezinye izizwe kakhulukazi eziku-Western World.
Wengeze uKhumalo ethi lokhu kuzabahlenga kokuvame ukukhulunywa ngabanye abakuhulumende abathi basebenzisana labezinye izizwe becatsha ngokuthi bancedisana loZulu.
Lokhu sikwenzela thina lempumelelo yelizwe lethu leli leZimbabwe, njalo le-future kumbe elakusasa elelizwe leli leZimbabwe loZulu, i-future kaZulu omutsha. So siyathaba kakhulu ukuthi iZimbabwe Council of Churches siyenze lokhu, njalo lokhu kuzasincedisa ukuze sibonise uhulumende ukuthi hayi, thina kasithunywa ngomunye umuntu, kodwa konke lokhu esikwenzayo sikwenzela ama-interests ezulu lwalapha kuZimbabwe. Sisenza lokhu njengamaZimbabweans ukuze ilizwe lethu liphumelele.
Okugcizelelwe ngenye inkokheli yenhlanganiso eye-National Associations of Non-Governmental Organizations, NANGO, uNkosazana Esnath Chambiwa.
Indaba ekhona yokuthi nxa umuntu ulento oyenzayo, chances are kuzaba lama-criticisms, but criticisms lamelanga eyenza ukuthi umuntu besiyekele ukwenza umsebenzi. Although kulabantu abayabe bekhuluma izinto besithi ama-CSOs ayenza lokho lalokho, abaningi bangikhona bayenza okufunakalayo, abaningi bangikhona bayenza okufuna ukuthi ilizwe lethu liphumelele.
Ukubona imisebenzi yabo ibongwa, uChambiwa uthi kubanika amadlabuzane ukuba baqhubekele phambili ngomsebenzi lanxa bekhona abayabe belokhe bebasola.
As long as singakhumbula khonokho, singa-appreciate-a bona laba abasebenzayo abamele bakwenze. And lapho abayabe sithi kulama-errors okumele kulungiswe, as long as we work towards fixing khonokho okuyabe kuthiwa kumele kulungiswe, I think at the end of the day ilizwe lethu lingaphumelela. So njengama-CSOs siyabonga ukuthi kulabantu abananzelelayo ukuthi kulezinto ezinhle ezenzwa ngama-CSOs and bayaku-appreciate-a.
Lokhu kwenza kwabe-ZCC kuza ngesikhathi uhulumende esethesa lezinhlanganiso umlando wokuba seziphambuka emsebenzini wazo, eselolonga le mithetho eqondisa ukusebenza kwazo, ezibekela imigoqo eminenginengi, esethusela ukuba zingayekela ukulandela lezo ziqondiso zizavalwa. Lokhu kufakazwe yisehlakalo sangompalakazi nyakenye, lapho uhulumende atshele khona abephephandaba le-Herald ukuthi abenhlanganiso lezi basebenzisana labamahhofisi abameli bamazwe angentshonalanga befundiswa imisebenzi yokuthi bagengqule uhulumende okhona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.